Langala Puma Lentaba Langala Puma Lentaba Lashona Lentaba Langala Puma Lentaba Langala Puma Lentaba Lashona Lentaba Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-intanethi esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku, umnumzana Robert Ndlovu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo. Iye liqiniso ukuthi abantu badliwe izimali ebulenjini lapha, kodwa awuqali namhla phela kwintolobo, into endala le. Ungavele ubona ukontakti ngumuntu ongamaziyo uzibuza ukuthi ati umntu lo uvele ukontaktelani namasikamazi ayakuthanda kakhulu uphumba kuwuthutsha. Then okwesibili laindlela besijezile ukuthi if it's too good to be true it's probably false. Into yakuzithenjiswa khonapho mve imessage yabe kukhuluma ayibonti lezi zinto a into engeke yenzakale kahle kahle okuthi asiwine i-5 million rand akuthi umbani koma umuntu songazwine i-5 million rand. So ama offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephithekile bajahile xa sebebona imali babele kukupressurize yakwanza ukuhubha ilemba kabili kathathu kuthi bahlala bevele ijahile bele pressure ukuthi hayi inzaloku ukuthi kuzohambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi esithi faka imali njengalokho okwenzakale kumayihlome, kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantshontshelwa?
Okwenzakalayo kule ndaba yokuthi umuntu uyabe nje kuthiwa yi-impersonation, uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi hankomo umngane kaSibanda asapotha i-team enjenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo kokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-akhawunti ngegama lomuntu omngane wakho. Sela mapikitha asezoyaswele ngoba phela uyahamba kuvela phana ipeji yakhe wathathe wafake kuprofile yakhe. So nxa wena ungumuntu ongananzeli uyakhoza ukuthi ungananzeli kuthi umuntu lo ujoyinile i-Facebook ngenxa ekubhalele kuWhatsApp inamba le yomuntu omahle. So indlela wani mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamessage anjalo yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza, it works every time because no scammer will call you. Andise kahlala bewazi ukuthi ufuna ukutshatsha ezinje impendulo ezakupha yona iza kutshengisela ukuthi umuntu lo vele bezokutshayela imali. And then okunye kuthiwa i-investment fraud, le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working. Kodwa laba abagila intanethi babona ukuthi abantu njani bafuna i-quick money in general, so uyakuthembisa ukuthi la wafaka okungaka uzavuna okungaka. Kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality asozuthi ufake idola uzothaya yaba i-1000 sama-astronomical figures, fake i-100 yaba 5000 khona kumele uhle kutsheli ukuthi hayi kunanto enjalo. Ungakufika kuqala uba usuthi hayi amhlophe imali yakho sinjesinje hayi sizafika ku-10000 kumbe kubani ukuthi ufike fake enye imali. So that stage vele awulingi.
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu okumele baziqaphele?
I-technology itshintsha nsuku zonke, so labo bayaguquka. So umzekelo singawunika like ngithi ama-job scam, into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje imisebenzi onje guaranteed izawela e-Norway, ungeke Poland or kwelinye ilizwe kodwa uzoso kuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngalinganisa lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi isisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hayi nxa i-500 inganyaka ukubabela khipha i-350 ngaphana kudlala ngqondo zakho wena usuyawela ku-350 hayi ufa i-500 ziningi ama-job schemes then I'm sure le yabantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khonaphana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho kumbe bebhale ngani i-Facebook bine ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akula product ethengiswayo lapho
bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Gomo ungadinwa lokusasa
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.